kakhulu kulowo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khona pha wireless elizweni, lapho esibuze khona uminister uMavima ukuthi imali iphuma nini. Wasesithi yena imali iyaphuma inyanga nalingapheli, imali yakhona yi 200 bond umetholwe ngabantu ukuthi basizakale. So kodwa namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe seyitholile.
Alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye.
Inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngokuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yiphi. So akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana, asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavumayo abathola imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole. So kathesi inkinga esilayo ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi nangu usuyitholile, and kuyatsho ukuthi hayi lo muntu imali ade mele ayithole. So khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba khanyusana ngeqondeyo yini nto kuzaba lobandlululo. So kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibuyembe kubuya nini asikwazi, njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi. Kodwa-ke nxa sekuthe kwakucaca khonapho-ke sesizathi kithi nayi ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kanje, lapha kuhambe kuhle, nxa kuhambe kuhle.
Amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi?
Kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngqi, akula abantu abasebenzayo abantu esisebenza laba kula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathole imali baphile. Sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje. Kusitsho ukuthi-ke kulobu nzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abasela mali ezokuthi bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho ukuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukwehliswe phela ukuminyana. Kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa inhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele, i-World Health Organization. So kuyisifiso sethu ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze, at least kube ngconywana abantu babe bethola kuhlala kunokuncane ukuthi bona bethi basuthenga ukudla, ngoba inkinga yokuthi abantu abasebenzayo kabala mali ebayibekayo singama-savings ukuthi wenxa sokunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahambe athi ngithiye kuidola kwami laphanamana ngiyedobha isawuto le phakethe lamatemba kathesi kuyakula akunjalo. So ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Impahla zokusebenzela sebesifisa ukuthi ngakuhulumende nxa yenxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nala even okuzivazela okuzithungela. Siyawazi abantu abasebenza abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela amamaski ngomnakano othi nxa singazi ezempilakahle sinakala ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.